usemsebenzini kodwa sile saba nenkinga lapho laphana ukuthi labo ababevale amahhofisi akhe bebengafuni ukuletha amakhiya kodwa hhayi sele sikhulumisane nabo bavule amahhofisi.
Ligcinele wahluthula amakhiya kumbe bavumile babuya wazevula bona
amagqweta akamuza ngiduke abe sithi hhayi njengoba into leyo lathi sivume ukuthi ayenziwanga ngendlela kutho ukuthi kumele sivuleke ihhofisi hhayi sigcine sizama ukuthi siyivule bayivula.
Ye nitheni ivula khonapho-ke utheni umnumzana uTinashe Kambarambe ngoba nguye okade emisile phela uDube uthini ngakhonapho?
Hayi khanya ngani kulohlupho lokuthi bona abakwenza kungekho bathi bona abakwenza kusemthethweni so singathi kulokungazwani ngaleyo ndlela ukuthi bona bagxilisa ngelokuthi hhayi kusemthethweni khonokho abakwenzayo thinasithi hhayi akwenzeka ngendlela singakwenza kuhle nxa kuthi kukhona akwenzayo eduke sizenze ngendlela eqondileyo wenzela ukuthi kungaphenduki kithi kusasa.
Ubaba uKambarambe kade kubambele yini isikhundla sikameya uthi ayenze khonokho akwenzileyo njalo kusemthethweni yini nxa sesikhangela umthetho?
Hayi umthetho weBurn Candles Act utshona nxa umeya engekho umsekeli wakhe ngiwo ombambelayo imisebenzi adumela yena. So ngathi thina sikwenza ekhansilini nxa uzaphuma uyathatha ileave yekhansili. So ngathi ileave ithathwa mhlana kulo mhlangano omkhulu wekhansili esingathi futankeni okubhaliswa amalanga ukuthi ikhansila amalanga azale engekho emsebenzini yamakomiti emsebenzini yonke ekhansili yiwaphi lawakhe. So kunjalo mina ngizange ngithathe leyo leave. So ngaziphumela nje ngazihambela kwenza into zami okwamalanga amabili ngoba ngangisiya bhethisa izimali zami ekade ngizikoloda engimisa lapha kade sezimasters yami lo. So ngahamba ngolwesine ngasuka nje emini ngolwesine ngede ngama-12 ngafika ngo-1 eSouth Africa. So ngithe ngifika ngo-2 ankona ngazwa sokulo mkhosi engenza lapha engizeba khona ukuthi sokwenzakele khonoko okwenzakaleyo. Ngolwesihlanu ngabe ngisenduka ngishisha ukuthi ngizolungisa udubo lolelo
kadeselelikabenuvangeeadenzelekhona. Singathi-ke uthe usuphendukile udubo lolu waluthola lukhona ubona ngani selulungisile yini kumbe luqhubekela phambili?
Hayi ngithi sithe sikhangele ukuthi into layenzanga kuhle besizama ukuthi sibize ikhansili yekusheshe kuthiwa i-special council ukuthi sizame ukuthi sikhulumisane njengamakhansila zinto lesiyilungise ukuthi siphathe kuhle. Kodwa namhlanje ngikhuluma kunje sesithole incwadi evela kuministry ye-local government i-ministry yethu ukuthi sebethumele i-team ezohluza ukuthi kathi kwakuhamba njani into leyo ikwazi kuqalisa umsebenzi kusasa.